atati advantage yokuthi babe yibo abalutshwana bethengisa lezo zinto babe sebekhwezela uzulu okuyinto lathi njengenhlanganiso yolwa Progressive Residents Association esayikhangela sayihluzisisa saphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana yikulimaza umphakathi ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile abalayo imali yokuthenga izinto nxa sezithe zakhwela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe i-COVID-19 ukuthi bathi njengoba kuyithe sibalutshwana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala.
Sibona ngazani kuthiwa esikhathini esiningi ngibengubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinesi ungasulaka i-competition lo nguye obambe zebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusulakale umncintiswano kuba njalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-option but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa into leyo kodwa abe sungananzelela ikakhulu ungangena edorobheni phakathi malutshwana amabhizinesi avukile kuvuliwe la amabhizinesi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba lengqondo lelo ukuthi bazikhwezele santando njengoba ke ngatho ngaphambili ngathi kakuqalisi kathezi kulokhu dawula kuyakuqale kamashi utesi utavulwa vele sokuthiwa i-lockdown siphelile izinto zasezigqazwe sezisesaveka ngoba izinto zazigqaza zonke malanga amalanga zazigqaza ziya phezulu so sibona ngazani kuthiwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yakho khonokho bakhweza izinto okuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zivulele seziphezulu laphana wonke umuntu selandela le ntengo esithe yasethwa yilaba kadibedele benika i-service bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo naloo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathebe zimbabwe siyakunanzelela ukuthi idola lethu ngathi siqathanisa yele melika lalithedi kakhulu labe lisikhwenyezwe khonapho ngabo-1 nabo-2 lisuka kibo-81 sakibo-83 so akubangeli ukuthi indo zize zikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje i-lockdown besiyithenga kwezindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-430 kusiya kubo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleke ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage lela nxa kuvulwa izinto zalakaziseki sezicasa zezisenzikhonapha so ngezindlela sebengama-first setters in terms of i-price ngenxa yokuthi bayabe besele bebodwa so esingakwaziyo ukuthi ama-bhizinesi lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abale connection phezulu kumbe ngabantu kazala nje nxa kungabantu kazala hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi xa kuyukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba